besithanda ukuthi sisihlaziye kakhulu esikhandlani lathi njabo baba mental health general well being. So namuhla ke sikhuluma sisehlelweni ke esike salubamba some few episodes ago, and kwasekusiba lesicelo esokuthi sikhulume ngakho kakhulu ngoba obaba ekade sikhuluma labo obaba kade sikhuluma labo besithi hayi siyakuzwela ukukhuluma kodwa sicela ukuthi sikhulume ngakho kakhulu ngoba kuyasihlupha lapha ezindlini ezindlini lapha siyadelelwa basikhulumela kubi kumbe omama bagcina sebesuka sebebaleka sebesiya kwezinye indawo lapha abangathola khona usizo. So bona bathi hayi indaba le iqakathekile njalo kuyindaba esithanda ukuthi sikhulume ngayo, kungayisikho nje ukuhlalisana kuhle labo mama kuphela kodwa sikhuluma ke nge general well-being nje amakhambi achiyachiyeneyo esiwasebenzisayo. Abanye enxa bekhangele lokhu bathi khona into zamakhambi awesintu lezi into zamadlozi, thina sesiwangena lukholo olukhona kulezi nsuku ukholo lwesiKristu. Nxa ungathola nje ubaba ongumhlonitsho e-church engumdikoni kumbe engumfundisi esesebenzisa amakhambi awesintwini, kuyabe sokuthiwa khona ungani uyaphikisana le mfundiso eyombhalo umbhalo ongcwele. So we want to talk about all these things njalo sithanda ukuthi sibize abantu abayenza imisebenzi ababambayo imisebenzi leyo ukuze besichasisele ukuthi kungani amakhambi awesintu ekhangelelwa phansi. Nxa umuntu esithi yena uloku yisigubhu kwakhe okusendlini kumbe ulembiza laphana ayisebenzisayo lapha lalapha yana, nxa sikhangele indaba ye-COVID-19 kube khona labantu ababesithi khona into le iyalungiseka nxa amazwe angaphezulu in the first world countries would listen to okhulu bethu kumbe would listen to ama-elders ethu, into le iyaphela masinya, into le isihlale kakhulu ngoba abantu-ke abasilaleli thina nje abantu be-Africa. So we want to talk about ama-herbs asetshenziswa abobaba achiyachiyeneyo ukuze bebe bephilile. So for the next hour sizabe sikhuluma-ke ngamakhambi lawa, sithanda ukuthi sizwisise ukuthi anjani, asetshenziswa njani, asetshenziswa nxa kutheni, njalo how safe are they, ngoba ogqiha abezibhedlela basitshela ukuthi janani lakho lokhana nxa lile problem yaninikithi thina selinikani amadosi ayeneleyo. So this is what we want to talk about today on this year, the Men's Conference, right here on Skies Metro FM 100.3. Babu Dungeni, uDungeni uLuthuli, siyakwamukela ehlelweni, and I'm happy for us ukuthi hle singene engqoqweni namuhla lapho ke esikhuluma ngamakhambi awesintu singakayikhatshana. Ngithanda ukuthi uzethule kumlaleli ukuthi ungubani njalo uphethe umsebenzi onjani.
Ngithanda ukuzethula enkundleni enhle, enkundleni ecolekileyo lina bakamthwakazi. Igama nguLuthuli uDungeni. Mina ngisebenza ngezihlahla esingathi ngesikhiwa ngiyi-herbalist. Ngisebenzela eMagokoba Market, eMkambo elokishini, emzini omkhulu. Lapha namhlanje sizokhulumisana siyazi ukuthi kulezi nkinga eziningi ebantwini esihlangana lazo ikakhulu thina abantu abangobobaba. Abantu abangobobaba sibona ukuthi esikhathini esiningi baba lenhloni ukuthi nje baveze udubo lwabo mgceke.
Okay, Dungeni, uhle wangena khonapha odabeni lokuthi obaba abantu nje jikelele baba lenhloni zokuthi bekhuluma ukuthi hayi mina ngiyahluleka, ngoba siyazi ukuthi thina njengobaba sile ego into leyana esihamba sizitshela ukuthi hayi mina angaze ngiyahluleke lokho ngiyakwanisa njalo ngiyintshantshu ekwenzeni into ezinje. Sikhuluma ngempila kahle yabo baba. Uyathi usukhulile laphana usulabo 30 years, usulabo 35, 36, usunanzelela ukuthi kulezi zinye into ozenza ule 20 nje ungazange wadinga ukuthi udinge into ezivusa umzimba, kodwa kathesi usulabo 30, usulabo 35 to 40, so kumele udinge ezinye izinto ezingaqinisa umzimba. Siyazi ukuthi abanye bayahamba e-gym, abanye bayathenga nje ama-nutritional foods kumbe bethenge ama supplements kuma pharmacies. Wena njengoba usithi uyi pharmacy njengoba unjalo ngingazi ukuthi kuyini osuhlangane lakho obaba bakudingayo ngathesi ekuphileni kwethu kumbe currently okubuzwa ngabantu abaningi uma bakucelayo kakhulu.
Yeah, ngizathanda ukuthi mbuyele emuva mbijana singathi siyakhangelisisa thina esintwini sethu abantu abamnyama ekuqaleni sisuke nje sibe lokugijimela izinto nje siphangise ukuthi sizibambe ngokuphangisa ekuqaleni nxa sikhula singabafana thina singabantu esikhulele emakhaya ijaha nxa likhula liqala nje lilijaha kule ndlela ukuthi nantu selilijaha angisho lijaha leli selikhanya ukuthi hayi ijaha selinjani selikhulile nxa ijaha lelana selikhulile abadala bayabona ukuthi awufana sekhulile nxa umfana sekhulile sokufanele ukuthi la yanjani ayakhumuzi njengoba sokufanele ayakhumuzi abadala ikakhulu singathi amaxhegu abomkhulu abakhulu balibiza ijaha leliya balikhangele balikhangelisisa ukuthi kambe lo mfana kusasa ingaba yindoda yini kule ndlela elikhangelwa ngayo bakhangelisise babone ukuthi hayi lapho umfana hayi lapha kungani kulokunye kungani kungabe okushotayo nje ngempilo yakhe bese bethatha ke amakhambi bese bemphekela engakahlangani engakaqalisi nje impilo yokuthi ahlangane labantu abangomama engaphekelwa ke abeseqina angitsho aphekele izihlahla engaphekele izihlahla abesezidla nje ngenyama ezinye nje kwesinye isikhathi kuyasetshenziswa amangqina kumbe kusetshenziswa inkukhu kusiya ngokuthi ngumhlobo wuphi wabantu.
Okay, so lokhu kuyinto ngathi ehamba from culture to culture kumbe yinto vele evelisaziwa ngoba thina abaningi nxa sikhulile kathesi ngabantu abakade bengasahambi kakhulu ekhaya akade bekhulela lapha etown ukuthi ezinye izinto even abazali abaxoxi lathi kumbe abasihambisi ekhaya ukuthi siyefundela into lezo.
Ya into ekhona baba unkomo abantu abaningi njengoba nje sisiba lokuhlangana lemhlobo sihlangane nje njengoba sihlala kwapha edrobheni abantu sebangenwa ngamanye amasiko kodwa ekuqaleni thina sasisazi ukuthi umntwana ongumfana uqala aphekelwe ukwenza ukuthi akhule abe njani abe yindoda angitsho kanti sizathola enye indoda sikhulile sisithi mina umsebenzi kungani angiwenzi kuhle umuntu luyana kuyabe kusuke nje kwaphambanisika ekuqaleni kokuthi abangibo kazange benjani bamkhangelisisa ukuthi yindoda yini bamphekele angitsho yindlela ekhona le
lokho kungekho natural na ngoba niyasiyazi ukuthi izinto lezi mina ngokubona kwami nxa ungumuntu odaliweyo waba ungumuntu ozikhulelayo kakuhle izinto lezi akusizi izinto othi khona kungamele kufakwe extra nxa usulijaha laphana usukhula usufika ku-puberty akusizi into yini ezenzakala emuntwini onormal kungela nje ama-enhancements
ngiyalizwisisa lapha ya bakhona nje abanye ukuthi nje uyabe qinile nje natural angitsho kodwa ikakhulu thina le makhaya lapho esiphuma khona sasikwazi ukuthi ijaha nxa sesiyathatha liyaqala lihlolwe nje ngamaxhegu ukuthi lanxa nje kwakusithi nxa usenza umthambiso laphana nxa umthambiso wawutshaya uthole ukuthi umthambiso ufika nga ubonge ukuthi khonapha eduzane kwafuza umthambiso lwana unjani utshoke angitsho sibehle bebona ukuthi ha lapha kula ndoda la nxa umthambiso unjani usemazwaneni khonapha eduzane behle bebona ukuthi hayi lapha kule nkinga seliyakubiza nje ichegu nje eceleni lithi hayi mfanami buya la bese kubanjwa nje okuliqhude nje okuqala ukugegeja lokhu yaniyakubona nxa ukuthi kungela qhude sebedinga ini amangqina abese phekelwa ke umfana phekelwa 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 abese sidla hawu lapha seyindoda liyabo manje into esiyithola kantesi uzathola ukuthi uzabuza ukuthi waphekelwa yini ndoda uthola ukuthi hayi kamphekelwanga sesigijimisa nje izinto zesikhiwa nezinye izinto nje ezingaqedakaliyo
okay ya sesihle singena-ke bemfisa ukuthi sibe le background of indaba yethu esivela kiyo angithi lapha sithanda ukuthi sisize obaba lathi sinje singabobaba sisizakale ngoba siyazi ukuthi wonke umuntu nxa ehlezi lo mama endlini uyabe efisa ukuthi kungabi lesikhathi lapho alekha khona esikhathini esiningi yoze umuntu esithi khona kodwa wena mama nyakuthengela igrocery yonke into efunayo uyayithola lapha endlini manje pho usweleni thina siya njengabantu abanjengami mina ngithanda ukuthi imama ibe happy
nasi indaba
ukuthi laye laphana nxa ekhuma labangani bakhe laphana sisithi
nasi indaba
futhi hayi usasicela hayi ukhona kulezi nsuku bephonga umbone moyizela laphana emamatheke
nasi indaba
ukuthi hayi kwesinye isikhathi wathola ukuphula ukuthi uphathe umama lowo waze wamthanda undoda lowo undoda lowo phela kala khanya phela kala kala mali emangalisayo angithi ngoba siyazi ukuthi kulezi nsuku omama phela bathanda ukuthi isikwaniselo zonke zisendlini zibe khona kube le moto egarajini laphana kube lokudla efrijini isigqoke ezinhle laphana ihambe ebukeka kwabanye so sesikhuluma lapha kumakhambi lapha obaba khanya ngani siyehluleka lapha ezindlini ngoba even lanxa sekuthiwa khona sekuxatshana indaba zokuthi wena phela ungakhohlwa ukuthi awenzi kahle so ngicela sihle sikhangele khonapho ukuthi lina kuyini eselikubonile babudungeni njalo ke obaba kuyini abangakwenza ukuze bethole ukuthi bayenza ngcono ngasezindlini
ya le indaba enkulu sibili hayi kwezwakala ba into nje engayitsho ukuthi obaba kathesi ikakhula obaba abaningi sebegijimisa indaba zokunatha kakhulu angitsho uzathola ukuthi omunye umuntu ungumuntu othetheyo uyahamba enatha zona lezi zinto ezikhona kulezi nsuku unala kuthiwa ngontshenku lani lani uthole ukuthi ngale emsebenzini njani akusela msebenzi ngkhaya angitsho abanye abanye ukudla esikudlayo angitsho ukudla esikudlayo lakho yikho kule nkinga kakhulu omunye ubaba uzamthola ukuthi ngumuntu lwana othola ukuthi uphila nje ngetiye angitsho kabi lesikhathi sokuthi nje laye ahlangane lamanye amadoda usithi kumbe ngempela viki ukuthi khona bebehlangane bepheka amangqina bewosi angitsho babuye nje lokungamaphowda kwabo ukuthi la baphosele emangqineni bedle abanye ngaba babhizi ngani ngale zinto ezithengiswa yini esezivela kwamanye amazwe amaphilisi la athengiswa ezitaradeni la yiwo abulala kakhulu baba liyabo so into engayitsho ukuthi obaba kufanele ukuthi babe ngabantu abangabi lenhloni angitsho nqabe sizwa nqa ukuthi kulabadala kumbe lixhegwe ekhaya uyabuza ukuthi hayi mdala lapha phela umsebenzi angisawenzi kahle kungaba yini lokunye nje okuyiphawuda kumbe okuyisigubho nyanyanyana ukuthi lami nginathi angitsho umuntu la athola uncedo kwapha yinto eqakatheke kakhulu loba umuntu engoyi-church loba kumbe engowani kasocala ukuthi adle ini isihlahla kwezi sihlahla nje siyafanana nje lo muntu odla ini igwili kumbe ngumbhida kumbe ngumfutsha angitsho injalo indaba ba
okay so nxa lina lihamba lapha lisebenza ngithanda ukuthi sizwisise khonapho ukuthi amakhambi lawa awesintu alobudimoni phakathi na njalo aphikisana na lo lwazi oselukhona kathesi, ulwazi olukhalane lokholo esesiphila ngalo kathesi.
Ya baba uNkomo, into engayitsho ukuthi ikakhulu abantu bakithi siyazisa kakhulu. Ngayitsho. Sizifaka phansi. Na umuntu nje omunye nje ukuthi nje yabonakala ethola isigaqa, angitsho. Uyazibona ngani esebamba into yedimoni, umuthi awula demoni. Kuyafana nje lamaphilizi ona la. For example ngatsho mina ngumuntu osehambe amazwe lamazwe mbizwa nje ngalezi zihlahla, angitsho. Uzathola ukuthi like eRussia, angitsho. AmaRussians bawufuna kakhulu ngamakhiwa labana abantu. Bawufuna kakhulu umuntu wethu. Sike sahambisa sibili phose imithi eminingi eRussia, angitsho. Bayiqakathekisa kakhulu. Ikakhulu enale imbiza. Lana lo muthi wabo babo yini oyiphawuda. Bawuqakathekisa kakhulu. So ukuthi kule demon phakathi hayi. Yabe nje ingqondo yomuntu nje azitshela yona ukuthi nxa senathe lokhu sengiloyile kumbe hayi ikudla nje okufanana nje lokunye ukudla. Abanye bayadla ujinja. Ujinja uyehlukane ngani? Ijinja yaso sihlahla. Anti isihlahla. Angitsho.
Yeah.
Abanye bathi hayi mina ngizadla ithiwa kwini lokhu ongama-hepsi okunye okungani ngokwesithiwo. Kodwa imithi liyana. Abantu bona kabananzeleli. So nje into engithanda ukuthi ngicebise obaba njengomphakathi ukuthi hayi ikhona imbanda chacha, angitsho, imithi yabo baba, angitsho.
Okay.
Ikhona imithi enathwa ngesobhelula engasodimoni, angitsho. Ikhona eminye imithi okuthi ubaba nxa ukuthi lapha sokwehlule sibili ukuthi hayi lo bengaphekelwanga sesibona ukuthi hayi ngubaba nje sokuphambaniseke kube lolunye uhlupho njalo lo emzimbeni, angitsho. Sibona ukuthi hayi lo ndoda lo kwangani ungani uyahlula lokuhlukumezeka kakhulu emzimbeni wakhe. Sikhona ukuthi lakho simphekele lobe sekhulula umuntu uyaphekelwa. Avuke abe indoda. Umuzi ube khona, angitsho.
Ngoba phela umama wayethanda phela indoda.
Umfazi phela kasukanga ngiwo phela ladi ebuye ngani. Wathi ukudla ngiwo ulanda indoda yakhe.
Okay.
So wena nxa usushotisa lezi zinto uyawususenzani? Ngena kwamanye amadoda ukhulume lato dungeni uthi hayi lapha amadoda kunje kunje hayi siyakuphekela nje sikwenzele kuhle.
Okay. So okushotayo kakhulu kathesi kubo baba kuyini okwenza behluleke? Ngathi nje okudingakalayo kakhulu ngoba lapha sizama ukuthi sincede obaba ukuthi hayi bobaba lapha usizo lukhona njalo kumele likhangele liconsid into ezinje. Ngoba okuhlanganisa abantu kakhulu nxa ukhangele umuntu esayinkazana yabo uzizwa u-attracted kuyani ukuthi hayi mama lapha nale mina ngibona ngani mina la hayi singaba happy. Angithi and okunengokwenzakalayo ukuthi nxa liqalisa kabe kusavutha then bese kuphela ngokuhamba kwesikhathi, angithi akusela i-compatibility lana elaqala ngayo ayisekho. Omunye sesithi hayi wena ukuthi laphana siqalisa kwawusenza so kwathesa wena wasayenze wena ukuthi wawugeza kwathesa wasageza wena nxa ngicela ukuthi asenze lokhu wena wasafuna ukuthi siyenze sikhangele khonapho.
Ya ngiyakuzwa baba uNkomo. Ikakhulu singathi thina obaba, angitsho, njengoba into nje kufanele thina singabobaba uzijayize ini umuntu wakho, angitsho. Nxa kuthi kulokunye okusolayo kulo muntu ophila la uyakhulumisana laye, hayi mama uhlale laye nje phansi ukuthi hayi mama njengoba kulokunye yini okusolakalayo ungabi ngilwane umuntu njani kufanele ukuthi ukhulume lani lalo umuntu ophila laye, yabo lincedisane empilweni ukuthi ade nxa singahamba ekhaya sike siyibona ngala maxhekhu ingxenye kunjani bangasincedisa basinike okunye kunjani umuzi wethu uqine, angitsho. Ayikho into umuntu engabona ukuthi izinto azisahambi kahle segijimela amaphilisi la njani ayistradeni la amanye ayiblue amanye abhale silver bullet kawukwazi ukuthi into leyana suzilimaza ini umzimba wakho kakhulu, angitsho. So into eqakathekileyo ukuthi khulumisana lo muntu wakho, angitsho. Ungesabi, angitsho. Njalo ungabi ngumuntu ololaka njalo ikakhulu esikhathini esiningi kulemkhuhlane kulezi insuku eminingi kulalokhu amachukela ama BP angicho umkhuhlane wechukela obaba abaningi ngiya advisor sibili ukuthi umuntu engezwa kakhulu ezwe angani kasa umsebenzi kasawuthathi kuhle
ukuthi ukuthi ngani akasadla amahabula
kufanele ukuthi lapha ngiyavumelana naye lapha labempila kahle siyabangenisa laba abesilungu angisho kuyafana ukuthi umuntu kwabana ahambe nje kuma pharmacy nala afika njani afike a check ichukela yakhe ukuthi injani ngokuthi ichukela umkhuhlane wechukela ngomunye umkhuhlane onjani o suppressa kakhulu ini ukuthi umuntu abe ngubaba ngisho
yale yabathi libido kumbe i sex
drive yes exactly kodwa thina lati siya ku encourage khona ukuthi antoda sesizama amakhambi la sazama lokhu lalokhu kanti kuyini okuhluphayo ngisho so engahamba e checka lapha na sponto le chukele sesitshintsha ke ini i method etisisebenzisayo sesimnika ke amakhamba ukuthi ayehlise ini ichukela leliyana njalo njani asebenze uvuke lechukela linjani lehlele phansi
xa kuthiwa khona umuntu umele ehle ichukela kabe kusuthi ukuthi ngani senza buza lapha imbuzo ngazwisisi xa kuthiwa khona umuntu ichukela yakhe sokumele lehle lapha sokuthiwa sokuyazomeleke into zabo ukuthena athi tiye lechukela nengakhulu kabe kuhamba njani khona pha
ya abanye singathi ngomkhuhlane lo wechukela ngisho abanye bavuswa ngechukela amachukela la ehlukene ngisho kodwa ichukela kamkhulu yiyo ebulalo baba
into ezisweet kakhulu
yes
lokunatho tjwala bona la
lokunatho tjwala kakhulu yikho kubulalo baba kodwa lakho nxa esefile lati siyazama angisho in fact nxa esengumuntu lwana ukuthi kasagwanisa siyazama lati uthi sinisinika amanye amakhambu ukuthi anjani igadi lakhe lihlambuluke abuya avuka abe indoda asebenza injalo bamgqo
okay all right nxa sikhangeleke esigxile ngakho kakhulu thina i-topic yethu namhlawumbe sithe khona men and men herbs ama herbs asetshenziswa kakhulu ngabobaba ngikhangela lapha uvodloza esemakhandeni ngithi kahle sibala i-message yakhe siyabonga baba uvodloza osemakhandeni ethi hello radio baba nkomo lomkhulu uDungeni uhlupho lwethu abantu abamnyama hi colonization angithi okwethu konke kuthiwa ku-backward ku-uncivilized umama usuka kibo eza kuwe not ukuthi ezolanda imali kumbe ukudla kwakho yabathi imali phela imama ziyayithanda imali ungaze ube nemali eningi kodwa inkonzo ingekho uzabaleka umfazi lapho asutha khona phambili lembiza lezigubhu imhlobo yonke isebenzisa umvusankunzi West Asia lase Europe lingathini ngakho lokho
ubaba uvodloza leli liqiniso sibili alikhulumayo abantu njengoba siqalisile ekuqaleni nanti sithusi sikhulume ngakho ukuthi abantu abamnyama uyashaya to use our natural resources angisho uyashaya sinekwesaba ngikwathi sesabani sigijimela nje into zesilungu abantu kufuze babe open izihlahla ngezethu izimbabwe ngethu ngiyezeke siqakathekise umuthi we-Asia sithathe imithi e-Asia ama-Asiana le bathathe nale imithi abantu abamnyama behambe beyipheka ngale babuye ona bezokuthengisela nga uzokuthiwa lokhu sokuhlangane wathi acids wathi into ezingela msebenzi ikanti thina sile natural herbs angitsho ezivusayo ezazivele zisetshenziswa ngobani ngabomkhulu bethu
hayi okay thanks baba uVodloza siqhubeka phambili ngohlelo lapha the men's conference lapho sikhuluma khona about anything and everything to do with men mental health and general well-being ukuphila kakuhle kwethu ngoba siyazakala ukuthi nanxa kulento eswelakalayo njengendoda mele ube nxa kungathiwa khona kule nxa umama engakhuluma endlini ukuthi kushota into enje mele usukumele phezulu ubona ukuthi kuyalungiswa ngoba nyazi ukuthi kwesinye isikhathi phela umama engakhuluma ethi lokhu kuyashota ungenzi lutho uthi lokhu kuyashota ungenzi lutho okwesi-3 ungabona esethule engasa-complaini engasa
sokulenkinga
sokulenkinga ngoba phela bathi umama vele emele bekhulume emele behlale behamba ukukhuluma kakhulu ungambone sethule hand
dasinda
ungambone sethule engasa complain kusho ukuthi lapha kulonyo osefakile
kufuze
osevala igap leya
nasinda
so nxa obaba bebuyakini ikakhulu indaba le yokucambalala le angithi izumuntu esithi khona hayo yonke into nyayenza kodwa ngizizwa ngingasekho attracted to umama lo sengi attracted to omunye okwenza khona obaba ukuthi besuke lapha ekhaya sesiyakwenza kwenye indawo i-lack of interest le ivela ngapi njalo ingavuselelwa njani kumbe kusengqondweni nje ukuthi umuntu abe esenze into zakhe nje zokuthi hayi abe dinga ama-excuses nje ukuthi alapha nansela interest
ya amehlo singathi amehlo vela khona kubo baba ngisho ubaba bayakwenza khonokhu nje ngobukhali baba banye kodwa esikhathini esiningi singakhuluma nje sithi amadoda labo mama lawo baba nxa kuthi khona engunkosikazi nxa ubona ukuthi kulokunye angani kakuphathi kahle kumbe kakuphathi in fact nxa kulokunye okubonayo ukuthi hayi unkosikazi wami lapha ngani kangisuthisi kokunye kungcono ukuthi njani ukhulumisane laye angitsho ukuthi hawu mama lawo labo mama balokwabo phela lathi ubaba silokwethu angitsho uyakhulumisana layo unkosikazi wakho ukuthi hayi la kuzami ukwenza ethi lami nginjani ngikubone lapha ekhaya kwesinye isikhathi umama yiwo abaphambanisayo uthole ukuthi laye umama ngomunye la umuntu lwana uthole ukuthi uzenzelwe okwakhe ngale lo baba la uyenza okwakhe okuyinto engayisiyo so ukukhulumisana yikho okuqakatheke kakhulu ukuthi libe le communication lizwane likhulumisane kahle
yeah. All right khona ke nxa sikhuluma ngendaba yokuthi obaba bathanda ukuzulazula kanje labo mama bayathanda ukuzula ikuthi nje asiyinto ekhulunywa kakhulu kuyothiwa khona obaba yebabangane balamehlomehlo umama nake ngizaunti besithi khona vele umama engavele kuthande kumbe engavele omama bayaluze i-interest vele akatshoni ezihlupha ngokuthi edinga kwezinye indawo kodwa silo qiniso kungenye indaba esizakhuluma ngelinye ilanga kodwa kulokukhiwa nathize kuthiwa khona umuntu yabekhiwe ukuthi engavele ezame ukuthi ecambalala lo munye umuntu ongasomkakhe uyakhiwa into le yenzakala njani njalo are these the same herbs esikhuluma ngazo ukuthi esetshenziswa ngabantu bona lapha
ya lokhu singathi sokuyikuganga bagangile abantu phandle lapha ngisho bayakwenza sake sihlangane lakho sibili uze umuntu esithi ah nxa ngingaba ngale ngikhaya kuba right kodwa ngingaya ngale akulalutho lapha ngezeke sikhomente ngakho kangako angisho ngokuthi la umama yabezama la ukuthi avalele phela la yini into zakhe angisho kodwa kasonto esingayi encourage abantu ukuthi bakwenze kodwa kuvami kukaningi abantu abaningi bajale ukuthi bahlangane lakho khona lokho uzathola ukuthi omunye umama abanye umama kade sibasebenzele eBritain angisho omunye usebenzele eSouth Africa usechiye sehonile ngapha kubaba nga
usechiye sekhile
ubaba seyathe angisho abone akusahambi lutho kodwa lokhona into eyenziwa ngaba ikuxhwala nje kwabomama lokhanda ngisho sesihlangane lakho khona konke kuyizinto kodwa silendlela lathi njengabantu abaphatha impande ukuthi sinjani sikuthukululi
master kill la
angisho sizame lathi ukuthi hayi nxa yenze njalo asinjani
ukukhiyunula khona
ukukhiyunula ntiyabo kodwa kakululanga
hayi qhubekani silaleli
kudala kakululanga sibili indaba enzima kodwa siyazama
okay
lathi siyakhangela phela ukuthi hayi thini kakhulu siba ngabantu abafe ngokuthi ngokubamba lezi sihlahla ngisho kasiphungweni kula lapho esibona khona ukuthi kufanele isincede angisho la lapho esibona khona ukuthi hayi lapha hayi ufanele sithiye kunjalo alisho ngokuthi singabantu esafundiswayo kakhulu ngama herbs ukuthi siwasebenzise njani sile organization yethu esitshela ukuthi hayi lokhu lingakwenzi lokhu linjani likwenze
okay sisase khona pho ubudlelwano benu bunjani ubudlelwano benu phakathi kwenu lalaba kuthiwa be medical i medical board umbe yini kukhanya ngani ngokuhlala ligijimisana labantu labo bahlala bengani bahlaselane lani ukuthi hayi elikwenzayo akukho emthethweni kumbe akuvunyelwa kumbe akula ndlela ngoba yonke into is in measures now angithi bathi lina liyaphonga unika abantu nje izinto lingazange laba into ezingameshwanga
lo ngumbuzo omuhle kakhulu kwaNkomo lapho ubuze kahle sibi ngiza kuphendula thina ama ikakhulu thina esithengisa lapha nemarket emakhokhova si-registered angisho under traditional medical practitioner under traditional medical practitioners council angisho kuthiwa i-TMPC angisho le incwadi oyiphiwa nxa usubamba izihlahla angisho nxa ku-TMPC laphana futhi uba lenye organization oba kuyo angisho lapho lihlangana khona njengama herbalist angisho libe lama workshop lifundisane ngani ngokubamba izihlahla angisho so ungathola umuntu ethengisa umuthi estrateni ye kulicala sibili because omunye umuntu uzathi ngizuba budukele sithi ye ama herbs asiza sekijima sebona laba abahamba bethola izigubhu landlana bese sitekela minjani ngiyethenga is dangerous asu advise konokya umuntu kufuza ahambe ayithenga kumbe utholwa usizwa ngisho ahambe emuntwini onjani oregistileyo njengathi thina singabantu abanjani abaregistileyo abaregistered angisho sisebenza ngemthetho kulokunye okuyimfihlo kulokunye sikuchazayo angisho so ukuthi isiphongo ikakhulu kwabuza ngespimo angisho imithi le esiyisebenzisayo kule minye imithi e-dangerous angisho umuntu kufanele abe lolwazi abe ngumuntu owayifundayo angisho owayifundayo wabayazi ayiphongi udojwa nje uhlanganisa ukuthi hayi lokhu lalokhu hhayi kule mithi yangikhona ukuthi hayi lapha nxa ngifuna ukwenza isigubhu sabo baba ngithathe lesi sihlahla ngithathe la lesi sihlahla ngithathe lesi sihlahla angisho bese ngihlanganisa bese mpima ngani kumbe mpima ngesandla sengumtshela umuntu ukuthi hayi nansi isigubhu ndoda isigubhu lesi uza njani uzasinatha for 7 days uzakunatha ikapu ekuseni ikapu emini ikapu ntambama uyaphiwa sibili ama-instruction umuntu angitsho ukuthi ungasinatha kumbe ekuseni ungakadli kumbe usudlile angitsho cause imithi le eminye iyalimaza ini abanye abahambelani la so kufanele ukuthi umuntu wena uqala umhlolisise ukuthi umbuzisise kahle kahle kwenzethi linjani lisebenze lonke kunjalo babo
okay alright undlovu e-Country Park lapha uthi linjani msakazi lokhulu Dungeni ngicela lincede mina uphondo lamasi kuncane kakhulu emakamelweni yaphanga uchitha qeda akuvuyi ngizame ngehluleke ngize ngilale ukuthi leluleke ngingatholani lokuthi kube ubukhali lokuthi ngingakhathali ngingachithi masinya
ikuthi nje ubaba uNdlovu angisho
yeah
ikuthi nje ubaba uNdlovu kasachazanga ukuthi ngomuntu oleminyaka emingaki angisho gazame nje la ukuthi engabona nje abanye ogqiha nje ukuthi bamncedisa ngisho kuyazanywa la khona kulakho yikho vele umsebenzi wethu sijala ukuhlangana lakho khona lokho ebantwini abaningi seke sibancedise sibili abanye kube right uzwe umuntu la esencuma ukuthi hayi laphana indoda kuhambe kahle gazame la yadinge adinga umuntu kanjani amthembayo engaphungi uhambe dobha lapha lalapha ngisho azame nje athole sona lesi sigubhu kumbe bamphekele kumbe athole kumbe umuthi wamangqina kunjalo ba
okay alright and then bona abalezincane bona bangcediswa njani omnye lapha yawuza ukuthi hello emsakazweni ubaba akatsho ukuthi amakhambi bani okumele siwadle. Now we're coming to umbuzo kade siyabonga Dino for that one, thank you so much. Okay, yeah, abantu basebebuza into engichazayo abantu basebebuza ukuthi yeah lapho uyabuza lapho Ndlovu unceda Dungeni. I think in Othule 46. I think that's what he's saying. But anyway, sesikhangele nje jikelele makhambi bani aqakathekile ukuthi umuntu umele abelawo. Asithini khona ngakabi le problem. And just lifestyle.
Lifestyle.
Yes.
Yeah, that's good.
Yes. So yeah, the first question is makhambi bani ukuthi ubaba nxa ungena endlini yakhe vele emele belo A B C D. Angithi ukuthi hayi lokhu vele ihlalo lakho. Angithi ukuthi ubuzichayela nje ngohamba kube kungabi lokhani ukuthi sudinga ngoba sekonakele
nasi indaba uyabona nxa indoda indoda njengokwazi kwami ngisho indoda kufanele ukuthi ibe lembiza yayo angisho siyadla phela ukudla siyanatha abanye siyanatha abanye siyedla lokhu lalokhu indoda kufanele ibe lembiza angicho imbiza liyana ayilasikhathi sokuthi uyinatha nini imbiza liyana iyancedisa kakhulu emzimbeni womuntu ongubaba ngisho iyahlambulula igazi iyaqinisa iqolo kuba lokunye okuyimkhuhlane lokho esikubamba kubo mama okunye okungani akuqedakali iyachithiza futhi lana
okay ngicela liphinde nje khona politics lithi imama zisinikani
kuba lokunye okuyimkhuhlane ubaba bakuthathayo kunye ungaqedakaliyo esingeze sikuchaza ngisho
okay
so imbizi yadiliza ini imkhuhlane leyana njalo iyabe sifana nje njengediet yakho anti siyana titiye siyadla isitshwane uyabukwadi hayi nxa sengitshaya imbizi uyabukwazi ukuthi inyongo sengicovered lesisu ukuthi nje isisu sibeleko sithi khukhukhu sengicovered lokudla yabe ungumuntu onjani ose lokudla yabo usungumuntu lwana ohlale sidla angithi ngokuthi igazi lakho laba njani laba lihlambulukile so imbizi inceda ini ukuhlambulula ini igazi la kubo baba lapha angithi le mkhuhlane le ade ngitsho nje engaqedakali ukuthi ichithize angithi so lapha anti siqambe imbizi ukuthi ubaba kufanele ukuthi vele ahlale le mbizi just nje okuyisigubhana kwakho nje okwezihlahla loba zona lezi nje wazifundiswa ngukhulu wakho ekhaya le zithathe ziqakathekile lezo ziyana izihlahla angitsho angitsho bese kusithi abanye obaba khona apha ngabuza khopha just nje inxa sibuze obaba sithathe nje sithi random sibuze ukuthi nje kulo baba bacatha ukucatha kupeyita angitsho ukuthi sibuze ukuthi siyake sibe laso yini isikhathi sokuthi namhlanje ngifuna ukuthi nje nithathe intolwane mvu umgugudu ngike ngitshaya uphondo ngaphansi ngike ngikesa iqolo abasakwenzi obaba ngenye into eqakathekileyo yona lana kubo baba ukuthi nje zinike isikhathi kumbe once a month uspeyide ukhuphe umoya lwana njani emzimbeni iqolo linjani liqini angitsho uyidle la intolwane lana kumbe umgugudu iqakathekile kakhulu emzimbeni ivala umoya angitsho umoya nanokuthi umuntu uyabeleka esithi umoya kuya-affecta lakho ukuba ngubaba khokha ngezinye izihlahla ezinjani eziqakathekileyo loko sobho khona lokhu ukuthi nxa uhlangene labane nje sithi nge-weekend lipheka amangqina qakathekile khokha qakatheke kakhulu umsobho uyasala lapha angitsho kumbe lesithwala nje sisile nje esilutshwane yathatha nje livube lokuyiphakethi lokuyiphawuda kweni kokuya livube lidle liyaqina angitsho imikhuhlane le njengechukela inyongo lama-BP kuyehla ngezihlahla zona lezi kunjalo kamgomo.
Okay, all right. Hi, ngiyafunda. Ngikukhumbuze njalo ukuthi this year is a men's conference, a space lapho esikhuluma khona ngento esikhanelani lahle obaba. Ukuthi singenza njani ukuze impila kahle yethu ibe ngcono. Siyazi ukuthi abantu abaningi bale stress. And the stress esiningi kakhulu ikhona phe kube ukuthi andla mali kulezi nsuku anisebenzi, umama kanye iminiki ukudla, kunyeke lokudla. Angithi yizo izinto ezicabangisa abantu abaningi. Ngaze nanthanda udlalela ema bottle store lapho engizibona khona ngizwa sibili ngijabula ngikhuluma labanye obaba ngizizwa ingxoxo ezikhulunywa wonke umuntu phela khona bana intshantshu wonke umuntu lo mbono yes njengomnye umngane wami mina othi ngo chief justice mbono ngoba wonke umuntu yabela mina lokhu vele mina vele mama vele ngingafika so endlini kathesi so uzabona kathi uzambona that kind of thing angithi so he was thand ukuthi sikhangelise sekhona phana ukuthi abantu bayakuzwisisa na lokhu esikhuluma ngakho njalo bakwenza njani ngasezindlini zakho ubaba lapho uthi lami nilohlupho lokuphangisa uchitha sengiphonga ngoba ngugagrikiti ngile 53 years
ya ngezwa ngubaba ubanispo
akasakhulumanga yeah but I think ugcizelela lokhu okuvela kubaba uNdlovu uNdlovini uNdlovu le 46 nqankhanya nqambona kudlala phana uthi yena nyaphanga uchitha abantu ba le problem yokuphanga uchitha bathanda ukuthi bebe lamadlale kanje
ya into engayitsho ukuthi iproblem le yesihlangana la kakhulu ebantwini abaningi so into engayithwe ukuthi nxa umuntu ele problem enjalo ikakhulu ekudleni la angitsho ikwenzithi amadoda kabaqakathekise ini ukudla kwesintu amangqina yabo nxa umuntu oyatshona usidla ochikeni ini opiza wathi uzaba indoda enjani upizi ngama chicken ini la mapizza
okay
okuyizinto okulochagulunenga kakhulu emzimbeni indoda kayidle into ejile wesikati pheka inyama nalana ingela mafutha thatha soup isopa ngisho uvube lento zakudle uzabona sokusiba lo tshintsho kodwa nxa umuntu ozaba umuntu wepizza ma chips what into ezigcwele amafutha amafutha lana ayenzana emzimbeni wakho uyaphonga ukuthi choko choko Awusena lutho sokuphokuba nje ngokungumuntu nje dlanini ukudlo kunjani okulomsoco usole la inkobe yabona inkobe zo siya angisho ziqhakathekile okunye yesi singathi ama herbs lakho ukudla siyabe sesibooster lapha ukuthi at least nxa singafaka lathi ubani bani ubani bani ngeze ngiziqambe nje izihlahla zangkhona izaziwa yithi leza ngisho sizifake sesikutshela ukuthi kathi kabatshintshe idayithi kakhulu azama amangqina adinga untolwane adla avala umoya
ukuze njani ukuze njani
ungakanani ungakanani uyabesabana hayi asibesabana siyabafuna uyabesabana hayi asibesabana siyabafuna
Guys, Metro FM.
Beyond the sky.
100.3 FM.
So lapha bathi ayihlome.
Bathi ayihlome.
Yeah, ihlome.
Yeah, babu Nkomo kulalaba engibona khona lapha kulabanye abathi bathi bale zincane. Akula nto encane. Yeah, umdobho umbobhonke uyadubula. Lo bay piston lo bay AK wonke uyadubula. Kona abantu into engabatshela yena ukuthi bengaphunga uhamba bethenga lokho okunye uzokuthwa ye kuyabhala uzokuthwa many what and akula into enjalo mina sengule field isikhathi esiningi umuntu kufuza aqine khona lokho akuphiwayo uNkulunkulu ku right angisho lokho ukuthi twile induku imfitshane le yinde zonke induku ziyachaya indoda kayiqine kuphele ukuthi kuthiwa kuzakuba kukhuliswa hayi lapha siyabe sesidlala indoda kufanele injani iqine idli sihlahla inathi sopo angisho iphekelwe angisho lokho ukuthi hey njani njani uyaqinisa uzilimaza kungaba kukhulu zenzani ungasebenzi futhi kuphinde kuthi
hayi hayi hayi
so ubukhulu but size matters buchona
kunqayi
hey but size matters
hayi akunjani
nqa uNkulunkulu ekunike khona kuke
hey
ubobho ngubobho uyabulala wonke
eh ubobho uyabulala ngokuyipistol onqayi
ngokuyipistol kokane kokusebenza kakhulu umuntu kaqine kwazi abanye inhlana labantu abaningi uthola ukuthi umuntu uyakuthatha kokwana kwizinto kwama Nigeria usekugcobe wakugcoba uthone phulula nje senza into engaqedakala uthwenza ekugcineni usebuya futhi ke 30 madoda
ngathatha into enze
Ansabone usoku right kuhle kumbulala kuyabulala imthambo liyana enjani imthambo yakho liya khona okuphiweyo ku maintain kuqinise
akuyimini ukhupha khona ke
hayi uzabona nje impilo yakho isiba mnandi singagijimela into esingazaziyo ezinye kayizikho vela okunjalo vela
azange enhla ngiyakhumbula ukuthola kwa lama dish amakhulu lana bazoba ama dish amancane kodwa kuyabamba ama channel
kuyabamba ama channel kanti uyabona ke
okay
ikala kade ayikuthi indoda kayiqine
kayibamba channel
angicho idla into zesintu okunye nje ukudla nje abantu kabayekele ikakhulu amadoda
yekelani ukudla into lezi
ezinye yizo ezibangela ukuthi khona singabi ngabobaba lokunatha kakhulu utshwala
Imagine I still not have a cool crap. Umdenze njani? How do you minimize now indaba yokunatha ngoba ukunatha phandle lapha kuyanathwa la.
Ukunatha nxa umuntu uvelele emhula ngisho zinika isikhathi sokuthi namhla ngiyanatha. Kulokunye ukunatha okunye esikubonaka kulezi insuku ukuthi lokho kuzimbodlela lokho kunathwa ngabafana lokho. Hayi lokuyana.
Ungumakoda lo.
Yeyo ungumakoda lo kwabathi ngontshengu ngubani bani. Kambe kwaphanda kungaba le ndoda. Umuntu uphunga ufika lale. Kasamazi umama. Hayi lokana manje kuyambulala ke umuntu ungubaba.
Right.
Oh yabona amasese. Utshola besintu. La yena le B right. Ungayinatha ngisho. Amasese nalana uyathatha nje ekuseni. Uthathe nje okuyipowder kwakho ufake emaseseni akho.
Uphosele emaseseni.
Uphosele. Ukhuhluze ukhuhluze kulale kunjani kutrika angisho ekuseni njengendoda ungamfihlela umama hayi mama sakumuzi la uzabona ukuthi awubaba uyazama
uthaye lapha vele akuvela umtebele enhloni ngakho lokho
ufuza ngasibe lenhloni ngokwethu
outspoken about
it lilifa yabona uNkulunkulu wasinika ilifa thina abantu abamnyama ama China lama Russians ngakutshela ukuthi ama Russians izihlahla zona lama Germans izihlahla zona lezi esisebenzisayo bazazi zonke ungabahlanganisela umuntu wethu lo bakutshela ukuthi wena ufake lesi la lesi sihlahla lesi baziqakathekisa kakhulu azisekho kibo le
okay
bazithatha kithi la
bazithatha kithi
ye bayizipheka sezibuya nje umuntu seyengwa ukuthi siyebona sokuliphilisi lo
kanye sokusebhoxini elihle
selilihle sekude kanti uthi ukudla khona apha ekhaya
usiyathanda okungahle
ye intolane lelana esekhaya la iqakatheke kakhulu iqakatheke kakhulu intolane iyamvusa umuntu esefike
so thini inkinga yethu asiphucukanga kuphela
asiphucukanga asiye isinto zethu yabo
Ngoba uthola kudungeni kusephepheni eli brown.
Yeah, eli brown ugoqolwe ngekhakhi paper kuthiwa usemfaki yakusebenza.
Cha kula shine.
Yeah, kula shine.
Okay, so we just look at a couple of other abantu bathi ganti okay, let's see. Ganti powder bani elikhuluma ngayo. Cacani. Abanofunga wazi ukuthi powder bani. right, and then the other one says, I think Gahambelana. Let's see, Boba Ogunga Boba Ogunga Bo Dala, where she size twins, Angazutlapa, Sizamtisiba Leganja, Ongabonan. wena umdala okay so uthi okungabonana wena umdala kwehlisa isithunzi I'm sure lapho uhlu utsho ukucambalala labantu labantwana abancane anti amasa
eh
khona ama 2000 ona lawo wena usule 40 50 then usu so 40 50 ususiya kuma 18 20 year old I'm not sure ngilohlupho lokuchova non stop and osisi angibezwa ngile 27 years is that a good thing or a bad thing
yeah kukhona kukhona sibili khona lokho akujolo olet uyabe le problem enkulu
okay
yeah uyabe ufuna ukuthi acheckwe
okay
yeah kulokunye okuyizi kulokunye singathi kulokunye kuyimkhuhlana okuhlasela abantu abangobo babo ukuthi uyayenza kodwa injani aphongwenza nje aza lokhuze aza phumula ngazanga wa lokhuze kanjani
wachitha
wachitha angisho ngumkhuhlane wona lwa ngumkhuhlane sesihlangane lawo ye kulokunye okuqunywayo kuyangena into le ikhona ebafazinde emadodeni angisho i dangerous enalani into so kuyafanele ukuthi ahambe singathi abone ikakhulu izanguma ngisho labo bakwazi ukwinto kwangikhona ukuthi bakwenza njani bahambe bayemquma ini into yena leyenza njalo thina esintwini sithi ngamasali angisho liyangenela indoda umuntu wangona kezwa angisho kwenzakala liqiniso sibili
okay
wow yho kungumkhuhlane
ngoba kathi nyabe sengiconfused ngoba kwabanye bathi umuntu oyenza kokuphela nguyo right
hayi akunjalo that's not
phakisayo kakho right
hayi kakho right
ukwenza kokuphela ku right hang
lwana umuntu obusenza la yabe sithi wena athini kokuphela athi yini
but phela imama phela sithanda iko kuphela ayisikho mbenana
hayi 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 hayi
incinyane ezibheni lezi sona bengazi dunye na usiqedise lapha
iqiniso ni approach yakho yenza umuntu nomama
eh
angithi
eh
umama kule ndlela la womphatha ngayo umlandi ngayo kayisikho ukuthi ngumchoko nje kuphela hayi hayi sebese sidlala phela angithi so lo ndoda lo ka check
Okay.
Ule problem enkulu kakhulu.
Enkulu kakhulu. Eh babuza ukuthi udunge nitholakala ngapi lapha. Ngitsho so uDlovini lapha sechasisile ukuthi ngitsho okungange yabantwana kwehlisa isithunzi. He argues ukuthi hayi size matters. Melo kube le size lapha no. Njengoba besekhulumile sesidluleke ikho laphana badala linjani ngile nkinga ukuthi isikhathe esiningi kabe kungatsho the desire yokucambalala ngiyabe ngingelayo ngabe udalwa yini ngicela usitshele inamba zefoni okay sizokubona babudungene ya so kumele ubuze usejari afu kusaza ama 7 ngoba kulaba
Ai ai
usangabona khona phala lami sengiqala khona phala sengathi abdala uthungeni
ya uncediswa abantu bayancediswa kodwa iqiniswe ukuthi ikakhulu abanye babuya abantu akufuza bafuze bebe open njengoba behamba emachurch lo mchurch uyahamba esibhedlele so nxa uzobona udokotela wakho be free ubuye nje hayi babudungeni ngile nkinga nje siyakhona ukuthi sikuphathise nxa lati sisehluleka kulabanye abadala esisebenza laba ngisho abanga kulabanye omkhulu angisho ayisikuthi thina sazi konke kulabanye lati singaku refer ukuthi hayi ndoda lapha hayi lapha thina siphilela lapha awuhambe ubona kumbe ngumkandla kumbe ngubani kumbe ngusibanda siyakurifeya kwabanye bakuncedisa ayisikuthi konke siyakwazi kodwa kulalapha lati sizama khona
okay all right so on the men's conference we encourage engagement which is oxisane even when we're done with this with this time that we had together khona phe emsakazweni between 9 and 10. Feel free to get in touch with us usitshela ukuthi wena kuyini abanye babe lenhloni zokuthi ngxenye sizavala ama message abo emsakazweni kumbe angithi. But if you have any questions whatsoever or if you feel like you ufuna ukusinika feedback ngomsebenzi esiwuphetheyo lapha kunye langengxoxo esiziphetheyo lapha, you or if you have any complaints or if you feel like ukuthi you want to engage further, you can get in touch with us on 0719 719 298. So gonke okubuzayo khona phana nzayiphinda kanjalo. Okay, 719 711 298. Nzayiphinda kanjalo, I think mengiphambanisile. 0719 711 298. Imbuzo yonkolayo abanye babuza ukuthi senzenjani, that kind of thing. Okay, ngoba asingeke sibale wonke ama messages, but I think we've tried to read all the messages. Khuluma ke kanje as we get towards the end of this wonderful session esibelayo namuhla. Babudungeni, induku yami iyabe ilokhi intepa even ngizizwa ngifuna ucansi, ngicine ngiluthela lunjalo. Abanye baba lohlupho lokuthi ngavele gqoka ijazz lomkhwenyana, vele iyazonda and iyakhalala vele anti bengani hayi kodwa ungavele ukhiphe ijazz hayi singani sifuna ukusebenza. Kodwa that's dangerous ngoba siyazi ukuthi kule mkhuhlane
ichurchini ikakhulu abantu imkhuhlane. Ya ngiyayizwa indoda yakoncubele kodwa ikhanya ikhanya iselijaha ile 20 years. Hayi akakhulume labo koncube mbijana bemphekele. Hayi
ya ngoba
sesemncane,
sesemncane kakhulu.
Yey usafunda, hayi ngikhona ezafunda. Yey usesemncane kakhulume nje engajahi. Engajahi.
Yeah.
Kodwa kuzalunga, kakhulume labanye amakhehla nje abachasisile. Bengesaba abantu abakhulile abanye okhehla bona esibathiye emakhaya bathole ukukhulu abalanda hayi mdala lapha lapha nisedrobheni uyakufumbathisa la ube indoda.
Okay, alright, so mza kubalela two messages right now babudungeni. Uhluzi phendule same time. Linjani emsakazweni, umkhaba siwuqeda njani? Ngincube ephumula south angithi umkhaba siqeda njani. And then omunye lapha ubaba ole 32 years uthi ule problem yokulala komchina ngesikhathi kumele asebenze, ngicela usizo angabi lomntwana.
Ya ubaba okhala ngomkhaba, into ekhona ukuthi kazami ukuthi azame kubhudluza kule mithi yokubhudluza angisho, azame ukuthi abhudluze isisu, azame ukuthi la yadinga imbiza ikakhulu umkhaba lo kwenziwa kakhulu lokudla esikudlayo, abhudluze isisu sakhe athole imbiza angisho, azame lokuthi njani.
Okay, let's take this guy. Skies Metro FM, you are live. Hello.
Yebo. Yebo, ngithanda ukubuza ngama-piles ukuthi wena afilta unganani indaba zocansi.
Yebo baba. Ye ama-piles akalunganga baba ngisho. Ngokuthi ngisho uyabudonsika ngaphansi ithumbulele elokuya ngaphandle. Ama-piles affecta kakhulu ngobuhlungu lobani uyabubuzwa le mthambo kudonseka kwayo angisho. Kuba ya affecta sibili kawubi lo canso olunjani oluhle olucacaya angisho. So into nje ongayenza ukuthi zama nje ukuthi udinge abantu besintu angisho bakuncedise ukuthi bakuncede kakhulu bakunike izihlahla zokuthi unjani ujobise ngaphansi into leyani iphele and then uzaba indoda.
Kodwa wabudingeni nangakwanisa ukuthi angenzele khona mani ngafike kusenjalo yakhe.
Hayi mina ngezeke ngithi ukuthi ngakwanisa lokhu kuyabe sokunjani sokusiya ngawo ukuthi wena inhliziyo yakho uyabe ukuthi yona ikutshela njani, ngezeke ngithi hayi ngiyakwanisa ungabona singabonisana nje kodwa zama ukuthi lawo nje ubuzise kwabanye angisho
hayi yabo
hayi kuhle baba
Ah siya ya siya siya sizindaba ziyaphuma lapha abantu lapha balenhlupho esichiyachiyeneyo